Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa lamuhla okwesandla lesibili. Kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yenzinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiyakuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqa khona ngoba kathese sikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lunyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawa yi-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yenzinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali la ungathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayinelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko ye-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye ngibona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo okuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine eziphendukisa abantwana zithi zibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho lapho uhulumeni angele khona sesitakula umuntu isikolo ofanele sixotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavala, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqinisweni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labekhona bona abazisebenzayo baye balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisi ukuthi bathole i-income. Ngokunjalo abazali bayakhala sulokuthi i-fees ngibona kuzakuba lokunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo, abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo nxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokhu okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi, ngoba ungananzelela besiku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane, abantu behamba ngezincwadi, abantu bengabhongi ukuhambahamba. le curfew ibingathi yafinyeza ukuhamba hamba kwabantu isiyachaya u8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe uPresident Mnangagwa wayenele ukuthi avule kwale amaviki amabili ayedluleyo lamasuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela lanxa ibhekwane lingaqansa ngendlela kodwa liyananzela ukuthi igcwane likahle ukuqansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangakahle ukuxubana lokuhambahamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule kuningi kakhulu ebazalini lakumphaka nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakahle ukumemetheka futhi kugcine engezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyana eyedukanisa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine isikhona. Phose lezikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleligciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khonoko kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngalina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanawo leyo mali. Ngokunjalo kuzawa le ngozi yokuthi phose i-environment abawuphereda kuyigcine yisenzo igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngayezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edale lephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebelele North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yebandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhithiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa. Siyafika kumbonangani siku-around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhithiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedale lephalamende angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiyo asephalamende kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edale lephalamende, labanye sizwa kuthiwa baya kubandla le-ZANU-PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kuthoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo yikho bezasebenzisa konke okwe state ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lingasabi khona. Kungangcono kusale OTTC ababo ababe bathi laba ngabantu bethu leyi opposition yet. I-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona laseParliament ukuthi leli bandla kalitshabalali ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliament kwama members okwaqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament bese kusukwa ke khonapho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhishwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli beleza ukuthi mhlawumbe lidiliki hathi kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMachopeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asuke sithi khona nqa uJames Mushore kumbe uObed Kutu esiyakuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha eyabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MPO njengomashakada ongu MPO kweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngoku ukuqula izenzo sikhuma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So bona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa khathesi sokuvunwa khathesi sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asinge sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gulu uhambe kudlala uPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula. Ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy ye sokuqunwa kathesi kakuqulu lebantu bakhona akusuze kutshintshe lutho.
Ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqo?
Sikhangelene lokhetho luka-2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalungu eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye baya ngena kuZNPF. Yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena ku-2023 sigqoke iy'mpahla ezintsha sile ngqondo entsha kufanele kuhle kuqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisisa kweqembu kufanele kuqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku-2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebele mnyakele engu-18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke ikhathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe lokuguquka weqembu leli. Yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 no-2023 abantu abavotayo baye sebele lombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona ngiyavumelana lakho mina akwenzakale abafumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe itshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali kathesi ngoba isikhathi sokuthi kube le rebrand.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obengumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Vanda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetheya owayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi-52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubanani basakazi bakaStudio 7, ngiyabona uhlelo elisethukela lona luluhle kangaka. Ibuye njalo ngibongela ukuthi indaba ezanu-PF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulezi kanye, ngoba esikhathini esiningi uhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigange zikhona phakathi kwezanu-PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili isihloko, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibandeni. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona khakazi kumbe njani, angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeli. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakuphingelibingelela lonke abanikuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona abantu bakithi. Hayi, mna ndingemphawule abantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo kuqhweka iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeki lokhu isiya phambili deke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenzathi nezinjani. Into encane kuyagcwalisa amasotsha ebayishaya abantu. Into encane kuyagcwalisa amasotsha. Bantu bakithi sezohlupheka emazweni. Nawo la amazwe sikuphe ama-ikhonomi amanga kahle bazosifuna silosikele emazweni ethu. And liweselethi lizwe lidebe ukuthi asalibonisi nje lokuthi izalungaifine kancane kuyabheda kubi. Into abazenzathi i-government liyane imbe yazi ngiyazi ukuthi into salandela i-government yezanu-PF ukuthi uzitshela ukuthi iyenzani nje. Hayi, lokhu yena kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into embi yena uyenzileyo waniyithi, ngoba uberayithi ma esiyakhipha umuntu epulazini lakho ukho umuntu akavumele ukuthi ufanele uqhampe umuntu ezongena indlini noma umuntu ekuyena ngezokumakhonya kukhonya kanjani intanazo yakho. So liyayibona inkinto yakhona ungayibheka isasele u-tribalism phakathi sisesiyenzi ngani into yomkhonzi walama-tribalism izanu-p f ena ngokwayele tribalism and abakhita abasesindebeleni abakuzanu-p f ungabheka abanamsebenzi ukwaba babafika le kuzanu-p baziphendula babamashona so kungani bamashona abasafani nokuthi avele abayikhuluinethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumela about amashona phela sekuphendule babamashona abasikhofeni ngabo ukuthi abasase ngabakhihle basihlamukela wona abantu badukile. So into fayesiyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etweni letyo manje imncediseni into endisi yalena yes namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu labo kuthi abedoti aberong barong ukuthi batoyitoyile la amaphosa achaya abantu labantu abafaka abebhetshe ezikubhetshe because bonke labaphosa abanarong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ibozobona khona nje ukuthi izalo PF yona ve umuntu wesindebeleni ayifuni ke phakathi. So ithi nabantu bakithi sindeyilokhu asibambane le phakathi abantu abayifuni siyivoteleni siyinikeza amandla ngoba kubosa ukuthi abayifuni ngabantu bangayifuni izalo PF bayakwazi iyempumelelweni indlela yempumelelo abayifuni maybe bona lizwe makumasakishini bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoli la mawi kusamasanction batshontsha kahle akhona mntu ozababona yindlela abo kuthi beziphilise. So ikondlela imbusa abantu bakithi esindebeleni le phata siyivoteleni yezo simeleza that's why bona beyizonda bayibona siphakama sibala manje.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihlobo, ngiyabingelela abasakazi bami abahle ku kustudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika olutho izuku zonke. Nina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi. Ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samandebele. Ngikhonseni kakhulu ngithi lilalizwe sihlobo zami, as long indaba yegugurawonde ingalungiswanga angeke lilunge, ngoba siyakhala sisizwe samathebeliland. Kwaloku bekuziba 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 ukuthi bayilungisele yandaba. Vele amabhadi adlala elilandela lalilizwe, ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa. Engikwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo baloku bephethe umbuso bayehlule ukuzisola, abaziboni bele phutha, ngoba ngumthetho wafana ukuthi ngabe bababusa labana abantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba. Kodwa ke anyway, uNkulunkulu ngiyekwazi ukuthi uzoyenzani. Sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe samandebele, lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo. Mhlambe lethi-ke manje icorona izasishidlule, kodwa leyakithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani. So ngalokho ngithi hayi, ngiyabonga sihlobo zami, uNkulunkulu aligcine liphephile, libahle linjalo. Usokuthanda ukungihlupha nje lokho sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenze isimo selizwe sedola elingahlali kahle. Uma sofanele thina sizakhamizi sithengele amatisha ama-laptop, kuyinto enjani nale kodwa ugovernment ebekhona ugovernment usenza ngowani ukuthi ixhase izikolo zakhe? Yonke into efuneka isikolo kufanele ithengwe izakhamizi. Angazi noma iyenzeka ema-Tablet kodwa noma iyenzeka eZimbabwe kodwa, kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle, ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadale lezi school fees, abantwana abafundi. Manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasifusa ngendlovu yangena yona lakhe labakhona izwe libuswa ngama-social workers ukuthi liphase. Hayi, akula ndaba sihlobo zami, ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona, imbuli kamayeza yonke la ikhona. Ngidayiphile eGoli nasekhaya, ngidayiphile imbuli kamayeza, ngiyayithanda kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayesifakile. Abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uma sikhuluma ngo-President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi, nxa ukhangela ngelihlo elibanzi ungelalihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa yokuthi ungumdemocrat kumbe ungumrepublican, singamtshayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu, ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezithiyeneyo, ikakhulu lapha ngeCovid. ICovid abantu sebehlatshiwe, bayahlatshwa, abanye sebehlatshwe wesibili. Ngeviki eliphelileyo ukhulume ngokuthi yena asiyafika uMay, ekupheleni kaMay wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa iCovid uzabe sehlatshiwe. Ngibona mina ngenxa yokuthi bengi ekho kwabantu laba abamele behlatshwe kathesi, kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha engihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangele ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe, abantu behlezi lama-desk abo lama-injection bemele labantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade zithengisile zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sispende, sabe sesihlatshiwe iCovid, kulezi mali zokuthi izikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lo?
Lapha ngizakutsho ukuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina ngizawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation. Angisomuntu wezanu, angisomuntu we-MDC, ngingomuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le-election abantu batshone emaralini njengoba sithanda amarali, becampaigner begcwalisa i-stadium, abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote, baphinde bayilayina bayevota. singelayo imithi yokuthi umuntu nxa angagula ayisila njengalapha osokule mithi yokuthi nxa abantu bathe sibangabulwa iCovid nxa ungelayo into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba levaccine thina kasilayo levaccine asikabi lekota yabantu asebehlatshiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufaye ngayiphi indlela thina nxa sibele election angiye izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo sizakuthi ukuthi le mithi ukuthi sigeze lapho esihamba khona semaralini sigqoka ama mask angkhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama sanitizer sizidubekile kodwa eralini siyahamba
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State
namhlanje ngesikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamathumi ayisikhombisa 73 edalela ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamani silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.